izisebenzi bezichidula zisebenza nzima okomnyaka wonke kodwa eqinisweni ukuthi izisebenzi konke bezikwenza zifaka amandlazo zisebenzisa ingqondo zisebenza lobungcithi babo kungathi ezijene emsebenzini kuyafana nje singathi thina kube isithukuthuku senja isiphelela eboyeni ngesizathu sokuthi izisebenzi eqinisweni akulanto ebambeka esingathi ziphumela ngokunjalo ke kulokukhonona kulokukhathazeka kulokuhlukumezeka kwezisebenzi lemuli zabo ngesizathu sokuthi umnyaka usuphelile ukuthi ungakhangele emvukuthi usebenzelena kukhanye lutho kodwa singakutshela ukuthi lanxa kunjalo kwezisebenzi ngabona akube kube isifundo esihle kulomnyaka ukuthi asibambanene sidonse ndawonye kuthi nxa ubukhokheli bungakhulumisana lathi sivumelane ukuthi hatshi bantu bakithi asenzeni lokubana sizame ukulungisa lolu hlupho sihambe ndawonye singadonselani kungabi lalokhu ana ukuthi umnye udonse siyala umde ngoba ungenza njalo isitha kulapho esikholisa khona isitha ngitsho abasichathileyo abaqhathi bethu lo hulumende futhi phakathi uyakholisa nxa ebona izisebenzi zingathi ziyadonselana ngoba isenza njalo yena uyaqhubeka ezidivayida ngamandla bekholisa khona phana so kuzisebenzi kithi asibambanene
Ungawuchaza uthi ubungumnyaka onjani lo kuzisebenzi
Ube ngumnyaka obuhlungu kakhulu uhlobo lwethu olukhulu njengoba sinanzele ubana lempahla yezitolo azithengeki izisebenzi bezihola imali ekhatshana engaphansi kwalokho sithina imali edingwa imuli ukuthi phongelese ukuthi nje amakhala bengaphezu kwamanzi esithina ipover data line izisebenzi ezinebe zingafiki leyo mali kusitude vencwa ngasafikanga udonsa nzima intengo zezimpahla ezitolo lama services bekuqansa phosa inyanga ngenyanga isizathu sakhona siyisizathu sokuthi uhulumende nguye umthakathi kule into ngoba utheni ilizwe leli aliphile lile mali lesine esithina imulti currency kule bond yeZimbabwe kuyasebenza iround yeSouth Africa kule US dollar esilayi amadola eAmerica la asebenzayo so uzananze ukuthi xa vele sokunjalo kuba lenye imali iyo efuqa indithi sihambe kuhle enungananzela kathi singokunjalo abantu bonke abezitolo bananzela sokunjalo bahle bathi bamba mlimo abakwenzileyo ukuthi kathi sivele ukubona nxa befaka ama-price abo besebenzisa i-US dollar nxa uthenga ngebhondi sebe-rate futhi bengarethi ngale i-rate esemthethweni besebenzisa enkambo omnyama isithi i-black market ngokunjalo kuhle kwenza izisebenzi vele zadonsa nzima ihole ezilholayo liyabe lingaselamandla lingaselancedo so ke yilo uhlupho izisebenzi ezihlane lalo ngokunjalo ukuthi umnyaka lo vele kusebenzi bekunzima njalo kwaba le ndaba ye-COVID-19 kufanele sikunanzele khona ukuthi izisebenzi eziningi zilahlekelwe ngumsebenzi ye-COVID-19 ngenxa yokuthi kuzananzela ukuthi amakhampani abesexhuma abantu ukuthi bangabi baningi
Ukuze umnyaka ozayo ube ngumnyaka omuhle olempumelelo kuzisebenzi kuyini elifisa kwenziwe
Impendulo iyodwa njengeZimbabwe Congress of Trade sesikhulumekane ngazi iminyaka amingaki sikhuluma efana nayo ukuthi uhulumende lokho kwemali ezinenge ezisebenza amabhondi ama-US dollar amaranda kume okuthiwa yi-multicurrency sithi nohulumende kathesi kaswali i-pride yakhe ahle asebenzisa inothi eyodwa abantu nje basebenzisa i-US dollar nxa ukuthi i-US dollar isebenzi kumbe kube irandi engenayo kube yodwa imali esebenzayo kungaba njalo kuzenza ukuthi isisebenzi sihole ngaleyo mali laso siyethenga singasahlulwe i-rating ngoba kathesi sikhuluma kanje kathesi izisebenzi zithwele kanzima abantu abaningi abalazindlu ngoba izindlu azithengeki ngenxa yokuthi vele abantu izisebenzi zihole imali encane so zasethi bahlala abaningazi bezindlu lokho sithi ngabantu abamaloja ngaso kunjalo khona abana futhi abantu abana babhadala imali nxa sebebhadala amarendi babhadala ngemali yemzini ubhadala ngamarandi kumbe ubhadala nge-US dollar kodwa no-holy bond khona kuhle kusho ukuthi uhlutshintsha imali yanihliphele singakhulumi ngokudla singakhulumi ngabantwana abayizikolo konke lokho singakhulumi ngakho singakhulumi ngokuthenga imithi abanxa begula asikakhulumi ngakho konke lokho so ke kuyatshengisa ukuthi impendulo la yikuthi uhulumende kasebenzise i-US dollar abantu bahole yona yimpendulo enye futhi impendulo ukuthi lathi zisebenza ke sibambanene ke seke luba sivalwa amehlo sithengisa into ezingasebenziyo ake sizimelene silamalungelo acacileyo abhaliweyo ku-Labour Act abhaliweyo kumsekelo sombuso i-Constitution u-Section 65 acacile ukuthi nxa uyisebenza ungaphathekanga kuhle kufanele wenzeni kodwa izisebenzi ngasixokisana lazo ezinye zidonsa zisiyala ezinye zidonsa zisiyala ake sele nje zisebenza ukusetshenziswa sibambaneni uhlupho lwethu sizilungisele njengesisebenzi ngoba akukho umuntu ozavela komunye umhlaba izosilungisela uhlupho lwethu